Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kumabasa 2020 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni lamuhla
kunzima tutheli ukuthi amafigures wonalawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo
inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwele lafika kusishiyagalolunye
angiboni iZimbabwe ithola i-$2.2 billion kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba isishiyagalolunye. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu ohlala eHarare obanjwe lumkhuhlane izolo ngemva kokwethekelela kwelebhilitane. Umuntu lo uphenduke eZimbabwe mhlaka 21 ngenyanga edluleyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 53,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uhulumende uthi elizweni lonke bedlula kancane amakhulu amathathu abantu asebehlolwe umkhuhlane. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi abathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu ngoba kungenzeka ukuthi banengi abantu abalawo umkhuhlane bengakwazi abaqhubeka bewuthelela abanye. Uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lona lukhanya lungahambi kuhle ngoba abantu abaningi betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu. Lokhu kubangele ukubotshwa kwabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 485 endaweni zelizwe ezijiyeneyo izolo. Kobulawayo khona ababotshiweyo bebegcinwe eCentral Police Station beminyene okwenza kube lula kakhulu ukuthi bathelelane lomkhuhlane. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni especially ngento ze-testing akucaci kahle ukuthi sinemtshina eneleyo yini njalo yabona into yangkhona ingani ayisiyo yoku-address i-problem but ngani se-military campaign lanothi into zonke zenzakala nsitha so kunzima tutheli ukuthi ama-figures wonalawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo njalo ungakhangela into le ithe ivele ilizwe lethu vele lilohlupho lobuyanga abantu batshona begcwele indawo zonke bedinga ukudla osokudanisa kathesi ukuthi abantu balayinele ukudla qede lapho abantu babotshwa begcwaliswa esentrali so yabusituva uvikela abantu ukuthi bengabi sedorobheni lapho bebalutshwana obususiyabacrowd esentrali uthatha abantu abavele endaweni ezijeneyo iye bagcwalisa one ndawo nokuthi udinga indlela yokuthi uyenze ukuthi bengabi sedorobheni so mbona ngazathi yonke into eyenzakalayo eyokutesta nokuthi abantu vele bengabuthani iba nzima ngoba abantu uma sebefuna impuphu belambile kunzima ukuthi ungathi kwangkona kabasoze benjani besondelelane lokhuyana kokuthi kwangkona i-social distance yebo yes kodwa ku-right emuntwini ongalambani ngabanga emntwini olambileyo odubekayo njengalaba bevele emalokitshini obvious abafani labantu abavele emayadini umuntu emalokitshini vele lokuthi i-social distance le isebenza njani i-text law ngoba even ama-ministers kahulumente kwathetha isikhathi eside ukuthi bezwisise ukuthini i-corona it's really
abantu ungathi bayayizwisisa yini ingozi yalomkhuhlane lokuqakatheka kokuzivikela
bona ngazathi ngoba kusibe sikudenial as a nation lama citizens aloke ekudenial amanye so it will take long ukuthi abantu bethatheni ama-precautionary measures ona la ngabe sesenziwa njalo angazange abekwa ngendlela eyenza umuntu ezwisisa ukuthi kusiza yena but abekwa ngendlela engani kuyethuselwana so mbona ngazathi into yethu yonke kayizange yabanjwa ngendlela eyiyo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo impiko yokukhwela kwenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe iza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esesungule uhlelo lokucela imali engange-$2.2 billion eqondane lokulwisana lendlala i-coronavirus kanye lokuvuselela inhlelo zempilakahle. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera ukuthi ubona itholakala na limali.
Angiboni iZimbabwe ithola i-$2.2 billion kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona nxa sikhangele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisa imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje so ngibona njengani kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ithole imali enjengange $2.2 billion okunye nje ukuthi amazwe esikhangele lothi bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus lay so kathesi amazwe amanengi singathi ngesikhiwa they are looking inward bakhangele lothi bancedise abantu babo bengakancedisa abanye so yiyo iproblem esilayo kathesi yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe
abantu abanengi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa kanti lawo amankampani amanengi amile kasebenzi kulezi nsuku ulubona njani lolu daba
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-economy ibisemadolweni i-lockdown ingakaqali abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele i-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga so ama livelihoods amaningi azacha balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izabuya ngokuphangisa njalo izabuya for 21 days abantu abanenkathesi babuhlungu abanye bebethenge ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lani konke lokhu kuzabola abanye babekhangelela ukuthi babhadale i-rent so uzachiya abantu abanengi basebunzimeni obukhulu kakhulu i-rent yayo ifunakala ngolandlord ischool fees ziyabe zifunakala njalo asikaboni ukuthi uhulumende uzanceda ngani ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa akacaci ukuthi uzancedisa ngandlela bani so ngibona njengani uzaba nzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe
umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zibikwa zihlala emikhukhwini kuthi ezinye zihlala ziminyene ezindlini zamafleti izimuli ezinengi zisendlini inye. Lokhu kutsho ukuthi kumele abantu laba bahlale njalo bengaphumi phandle njengoba lelo lizwe liphakathi kohlelo lwamaviki amathathu njengeZimbabwe olokuzama ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngokuthi abantu bahlale ezindlini. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa, uMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kunabantu abahlala emkhukhwini kubo Alexandra labo Diepsloot okuba nzima ukuthi behlale bezivalele. Bahlala bebaningi emkhukhwini njalo kuyabe kungatshaya umoya kuhle bese bephumela ngaphandle. Yilo uhlupho ngoba bahlala bebaningi. Bese kusiba lezi ndawo ezifana lakuma Hillbrow abantu abahlala bebanengi isikhathi esinengi siyababona bephuma phandle, abanye babe siya kwenza igrocery, abanye babe siya emabhanga ukuthi babhadale irent. Okumele sikunanzelele ukuthi uhulumeni weSouth Africa bufake le lockdown ngesikhathi sempela inyanga iphelile. Abantu bethola izimali zabo bahambile abantu bayagcwala ema-supermarket bethenga ama-grocery ekuqaliseni bengalandeli lokho okubizwa ngolwasemzini othiwa i-social distance kungasondelelani eduze. Kuthe kusuka lapho indawo eziningi emalokishini ofana leSoweto uhulumeni ubeholisa abantu imali yabo yama-grants bebesiba baningi endaweni lapho abaholela khona indawo eziningi. Yikho esikunanzelela usenzakala e-South Africa ngapha. Kwezinye indawo amapholisa agcine esebenzisa udlame ukuzama ukuthi axotshe abantu akade besemgwaqweni. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayaziphilisa ngabantu abathengisa emgwaqweni, abanye ngabaphila ngezinye indlela. Njengoba kuyisikhathi se-month end mebabhadala ama-rent, abantu bayaphuma bezama ukuthi bathole imali yokuthi babhadale i-rent bathenge ukudla. Abaningi futhi abasebenzi kasebenza ema-restaurant abahola ngama-tip kabakayitholi imali yabo, kabazange bahole ngoba kuvaliwe, okwenza kube nzima ukuthi bakhokhe imali yabo ye-rent njalo bathenge ukudla.
Manje bakhona yini abadabuka eZimbabwe esekelikelezwa ukubana babotshiwe kumbe bathwele nzima ngomumo khona?
Kwakwakhathi esikasikabi lolwazi ukuthi bakhona babotshiwe, kodwa esikwaziyo siyacabangela nje ukuthi bengabe khona ngoba izolo kulabantu akade bebotshwa eHebrew bedlala amakhasi bengekho ezindlini zabo ngoba umthetho lo uthi umuntu akahlala endlini yakhe. Kodwa-ke izolo kube nabantu akade bezidlalela amakhasi phandle cala bengalibone, amapholisa abuya azobadobhadobha eHebrew. Siyacabanga bengabe khona bekhaya. Kodwa kasikezwa ukuthi bakhona yini abasekhaya sebelalo leli gcikwane.
UMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ukhokhela inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa, iZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kilohertz ku-shortwave.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi seliqalisile amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Extraordinary Congress okukhetha umkhokheli walo kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokutshona kukaMnumzana Morgan Tswangirai. Kodwa abebandla likaChamisa bathi uMakhupe labanye bakhe bayazikhohlisa njalo bathi isinqumo somthethwandaba lesi kasithinti ibandla labo. Sixoxele sikhulumele sikaMakhupe umnumzana Khaliphani Phukeni.
As soon as the lockdown iphela uzobona nje sesigcwele ilizwe lonke sihlanganisa umhlangano sidungisela le extraordinary congress.
Asiko confused siyakwazi into ekhulunywe yicourt. I-judgment ka-justice Mshore isamile nanamhlanje.
Abanye njalo bathi unkosazana Khuphe kalasekelo oluningi olufana lolukamnumzana Chamisa. Uzavotelwa ngabantu abaningi ukuthi engenelisa ukuba ngumongameli.
UChamisa zabe popular nje lokho elikhuluma ngaye popularity lingakhohle ukuthi he hijacked an institution eyamenza waba yilokho ayekho khona. Give umama uKhuphe the same amount of money, the same amount of institution that Chamisa had, uzomangala into ozoyibona. Siyakwazi ukuthi inkokheli zikhula zibe popular njengenxa yethu ngemsebenzi wethu. Asikhethe abantu ngokuthi ba popular, sikhethe abantu ngokuhamba ngezinqumo la ngeprogram yeMDCT. Ufuna ukuqhubeka ngomsebenzi abantu abasinikeza wona ukukhulula iZimbabwe, ukulwela ukuthi abantu bonke babe nokudla etafuleni, abantu kube namanzi, kube nenhlala kahle nje eZimbabwe. Umsebenzi weMDCT ukuthi sisuke saba distracted sekuliwa ngapha epolitiki bangukukhokhelayo. Siyaxolisa ukuthi omunye wethu usuke wathanda isikhundla kakhulu wasezama ukuthi asidistracte from umsebenzi wethu njengebandla kuqala ukuba indaba yezikhundla.
Ibandla lakho lilawo yini amandla okumisa umsebenzi amalunga edalela eParliament awe MDC Alliance na?
I-alliance ihlanganisa amaparties amaningi and isivumelane sethu sasikuthi asoze sicontestane. So mangabe umuntu umela recall urecallwa iparty yakhe. Akulanto ukuthiwa i-alliance eyiyo emileyo laphana erecola abantu. Uzothola ukuthi uBeater sikwazi thina ukumrecola as MDCT, angarecola i-PDP, not MDCT. Kuthi kunama-members of parliament a-under thina, i-MDCT, kunama-members a-under PDP, kunama-members a-under MDC, kokhelwa ngu-Professor Uncube. So thina sile jurisdiction ngesilungu kulabo abangena under thina. Singafiki ke lapho uchilo babu committee ukuthi asikho lapho thina. Thina sifuna ukuqhubeka ngomsebenzi weMDCT ukukhulula iZimbabwe. Yinto esihleli phezukwayo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asemise ukuthengiswa kotshwala elizweni lonke jikelele emizameni yokwehlukanisa abantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo izigulane ezidinga ukwelatshwa zivela emakhaya sezithwele nzima kobulawayo kulandela ukuvalwa kwengatsha zezibhedlela ezikhangelane lezigulane lezi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani bakomthakazi, mina uPeter Ngwenya eMalopa ePlumtree. Hayi, umkhuhlane wona siwuqaphele impela, sizihlalele nje emakhaya, asisayi nasePlumtree, akusanyakazwa manje. Asinyakazi kakhulu ngoba sizihlale siyasaba nje ukuthi ungabhebhedeki lo mkhuhlane singahlangani nawo. Ngapha ePlumtree kakhulu ngala ngikhona mina la, nomunye nje ohleli nje nengane zami onganyakaziyo, kumelele nje ukuthi mhlawumbe kuzokushaya lelo langa ukuthi hayi kunganyakazwa, songathi uyaphela umkhuhlane. Ungathi singalalela sonke nini iZimbabwe yonke ukuthi umkhuhlane lo unganabeli izimbabwe yonke ukuze nathi sithole ukuphepha ngoba asinama cabanga ukuthi asina isibhedlela ezifanelekileyo njengamanye amazwe njengabo South Africa nala amazwe aphesheya okushondalo ngiyabonga
salibonani bantu bestudio 7 igama ulindiwe moyo ngikhuluma ngisendaweni eRustenburg eNorthwest hayi lo mkhuhlane badala ukuphathanga kahle abantu kuthuli kuthe cwaka lapha esikhona ejaradeni esikilo akunamuntu abantu basemakhaya ngabona mangaphambanisi babili so kusho ukuthi lo mkhuhlane badala ngendlela obuye ngolaka ngakhona sesaba besaba nokubamba impompi umuyivula ufuna amanzi usaba nokungena esambuzini ngoba wazi ngoba bathina lapho thathe khona lo mkhuhlane usalele hhayi badala kunzima kunzima ngiyandi ngamazwi ngoba kunzima sitshaya luvalo sibe ngokukhuluma sithuli sisezindlini asazi nokuthi yenze njani but nambe sikhona kuthuli nje kuthe cwaka indawo engaphithizeki
salibonani estudio 7 hhayi mina igama ngixolisi umfoka umvundla dabuka echolocho eziqholweni zezwana lami ngithi ngilethe umlayezo ngalo mkhuhlane omemethekileyo kodwa ngithi abantu asithandazeni ngoba sesiphila ngomusa kankulunkulu isimo lesi sinzima esibhekane naso ikakhulu kithi amavenda ebantwini abathengisayo sithwele nzima kakhulu ngoba imisebenzi yethu isimi isimile kunzima kakhulu angazi ukuthi kungenziwa njani sokungathi kungazanywa enye iplani ukuthi abantu sibe sivukela emsebenzini kodwa kuzame iplani ukuthi kuvikelwe njalo angazi ukuthi kungenziwa kanjani ngoba sizobulawa yindlala noma kuvalwe konje izinto zikhwele okwe-price ephezulu kakhulu emashopu siyakhala sengathi uhulumende engalethi i-price control izame ukulungisa i-price emashopu ngoba kunzima lesi simo esibhekane naso kodwa engiza kuphinda njalo yokuthi abantu asikhulekeni siceleni kuNkulunkulu inkosi yeza sikhokhelela ngoba sesiphila ngomusa wayo hhayi ngiyayichiya ke lapho bantu basestudio angithi lizwile ngegama umxolisi umfokavundla qhamuka echolocho eziqholweni zezwane
basakazi bestudio 7 ngitsho la kubalaleli emagumbini wonke omhlaba hey mina basakazi my only worry is endaweni eyi-1 yazi ngike ngabheka emalangeni la into ebeyisenzakala ngasemesina kubo-checkers nabo-shoprite ngitshela kubo-spa ongangukuthi itroli lonke ade lingakaphushwa ngumuntu kumbe seliphushwa ngumuntu belisanithayizwa kungelezandla bakusanithayize lawo nxa ungena baphinde bakusanithayize nxa usuphuma ngisho le troli lelo ma usuliyekela engiyakikho lapha okuyikho okungenakungiphathi kahle okuyikho okungenza ngicasuka impela uma ubheka ukuthi izikotsho bangaki abantu abakotshozayo edrobheni bangaki abantu abakotshozayo emakhaya kambe ukhona yini oseke wafika lalowo mqondo ukuthi kwena akwazi ukusanithayiza le iphayiphi abayibambayo abazali bethu odadewethu labantu abethu ebekotshoza amanzi ukhona yini olelungelo kumbe oseke wakucabanga khona ukuthi le iphayiphi kumele isanithayizwe kambe la mabhasi wona lawo alokhu esala ekhona ethwala ama-60 something ngisitha kuvalwe ikhombi into ethola abantu abangu-14 into abantu abangu-16 kuyevunyezwa ibhasi into ethola abantu abayi-65 to 75 kuthiwe ngoba ichiphile kambe abantu sebezafela lelo igama lokuthi amabhasi achiphile suyafela lelo dola umbe uyethola leyo khorola ebhasini
yebo kusitio 7 linjani lo ngu-Mr. Mhlanga Cloud Mhlanga lapha kobulawayo eyi asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo okhona lobu nzima esibhekane labo kakhulu indaba yamanzi lapha kobulawayo akulamanzi and lama-lockdown lawa khona eshi kunzima kakhulu ukudla kakutholakali pupu yadula into zonke nje ziphomba ukuba matasa so asazi bakithi ukuthi kuzolunga kanjani
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzaqhubeka uphathisa abantu abalambayo ngokudla ezwekazi le-Afrika lanxa inhlelo eziningi sezimiswe ngomkhuhlane we-coronavirus. Olwela amalungelo ezisebenzi odumileyo kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi uthi usebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weMelika semelele ngabomvu imali yokumphathisa ukuzinakekela evela kuhulumende ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende kamongameli Donald Trump usungule isikhwama semali engange $2 trillion eza kwabelwa uZulu kanye lamabhizimusi. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzincube.
Khanya phakathi kwayena le $2 trillion thina njengama small businesses ethu $350 billion eyiyo ezagatshelwa kama small businesses. Kodwa njengoba ukwazi mnumzana Nkomo ukuthi ilizwe leMelika ilizwe likhulu kakhulu and njalo asikakwazi ukuthi imali leyi i-$350 billion izagatshwa njani. So ikwesi kumeleleyo nje ukuthi sikwazi ukuthi kuzahamba njani. So uzathola nje ukuthi nje njengoba vele kulama company amaningi lapha, thousands of companies in America, iyabe ingaso nje mali engakanani ukuthi izanceda lokuyana sibili ukuthi booste ama businesses. Ngoba uyabona ukuthi phela kukhulunywa ukuthi umkhuhlane lwe coronavirus uzaba ukhona for a few more other months, maybe khonapho kuzoke fika wabona kubo August yabo, even umnyaka wonke uyabona. So sizabona ukuthi uhamba njani ko.
Yona inkampani yakho yenzani kahle kahle?
Ikampani yami mina Nkomo kuthiwa iTrackify. iTrackify app ye information technology enceda kakhulu lapha eMelika ukukonnecta ama truck drivers lemsebenzi. So i-app yami iyo connector abantu abafuna ukuthi bethwalele izinto plus labo driver abalama trucks ona lawo athwala ama products akabafuna ukuthi athwalwe. So njengokuthi ekhaya khonapho amagonyeti lawo elwabona emgwaqweni andlabona abethwele impahla. So ama drivers amaningi abevuka edinga umsebenzi akwazi ukuthi ethole ngapha umsebenzi. So i-app yami yiyo econnecta amagonyet drivers ona lawa lemsebenzi, instead yokuthi uvuke kusena usithi Ndlovu Sibanda ungaphi umsebenzi, hayi i-app yami ivele ihlala ilemsebenzi. So udriver wegonyet uphuma ukuvula kuphela i-app ebese ezikhethela kuphela ukuthi ufuna ukuthwala uphi umthwalo. So kunjalo sibile nje ile GPS tracking system eyokuthi umthwalo wakho uyabukhangela uziye efika, sisiba le electronic signature konke lama picture lama video umthwalo wakho uthi bona ukuthi umthwalo wakho ufike ngasikhathi bani. So i-technology engilayo le enceda kakhulu lapha eMelika.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esingusomabhizimusi njalo uhlala e-Indiana khonapha eMelika.
Dear ekusileni, you have been called upon because we are a stranded people. And because we are a highly at-risk people, the Mthwakazians. And that, ulinculuma ekusileni, umuzwa omkhulu kamdala, umdala wethu. Forgive us for letting you lie, I agree, since time in memoriam. The DNA of the Bulawayo community is togetherness, ubuntu kwaqa. Krugman calls this period a corona coma, meaning the cash power is not as crucial as the heart and spirit of ubuntu. Uzulu, umthwakazi, amahlabe zulu. Zakhamizi zakwaBulawayo, vukani lisukume, libone lijule emcabangweni. Uma kungenjalo, sofa siphele, okwempolompolo ziphadlwa lilanga. If I don't make sense now, it's a mess, because coronavirus is coming and coming big time. Bulawayo, singazikhohlisi sihlobo zami, sithi bakhona bazosenzela. Intandane enhle ngumakhotwa ngunina.
Imbongo enkulu uDesire Moyoxide. Uziqhiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selifike kusishiyagalolunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange-$2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na polivalelisayo ngontungamili Nkomo.